ke besile nhlelo besihamba khona ke eZimbabwe yonke jikelele ukubana sihlangane ke labantu abaqoqa umhlangano indawo yonke jikelele Manicaland, Matabeleland, Mashonaland. So siqedele program izolo lapho beke ebeqhakula khona uhlelo lokubana ke i-process zethu zizahamba njani ukubana ke sikhethe ke abantu abazasimela ekhansilini, abazasimela idale lephalamende, njalo ozasimela engumongameli ukwenzeka ukuthi siqalise i-process yokubana abantu ke indawo yonke benze ukhetho ukubana singene ke ukampeni yethu sesikwazi ukubana sesilungisile abantu abazasimela bemele i-PPC.
Ngokubona kwakho baba Ncube, siyawazidelana into ku-Freedom Alliance, nina liyenzani khona ngapho?
Thina ku-Freedom Alliance njengoba uzakhumbula ukuthi sakhuluma ngokuthi khona siyinhlangano egqugquzela umbuthano wamabandla aphikisayo ukuthi awahlangane. Thina asila direct contestation kuma-election, kodwa esikukhangelayo yikuthi abantu bendawo baphiwe amandla, abantu bendawo kube yibo abazithethela umuntu okumele ukuthi abamele, kungabuyi inhlangano zifike zithi khona votelani umuntu besezi trumpet ukuthi kakuvotela umuzi, kuba ngabantu abazathi behlezi loba kuyindoda engekho nakupolitics kumbe ngumama ongekho kupolitics, bathi sicela ukuthi kuyethatha umadlodlo endaweni ethile kumbe emagazi angena abe ngukhansil senze khona lokho. Njalo lo muntu lalomuntu ukuthi uvotelwe ngupresident akazifaki njengapho yonke esikubona, kuyabe kumele ukuthi uzulu kube nguye othi akwenzakale kanjalo. Okwalesi sikhathi into engingakutsho
lo. Baba Siziba, nxa sikhuluma ngakhona kukhulunywa ngubaba Ncube uthi babona ukuthi bona babelonda bebona ukuthi liyenzani, so uthi lokuzifaka kwabopresident landilani, kambe naliyazikhethela ukuthi ngubani owancintisa kukhetho lolo, kumbe vele sokukhethe ukuthi ungijamise?
Wonke umuntu ozakhokhela, ungabe ufuna ukukhansela noma ufuna ukuba ngumember of parliament noma ufuna ke kuba umongameli, kufanele kube umuntu ovele ebantwini. So lokhu siza kwenza through esithi community consensus candidate selection process. Wonke umuntu ozasimela uzabe nominatwe ngabantu ngenxa yokubana thina into siyazi ukubana umuntu omila inhlanganiso ye-PPC njengenhlanganiso yabantu akabe ngumuntu ovela ebantwini. Yona le yesithi non-negotiable policy position yethu njengenhlanganiso. So sizasibona ke sihambe indawo yonke silalela ukukhulunywa ngabantu. Kudala ke ikakhulu amanye ama-political parties ngakhangela bayakhuluma ke labantu ama-members enhlanganiso yabo kuphela beke babakhethayo. Lokhu kulodubo ngoba abantu bafika besithi alo elimkhethile thina siye simfunayo. So kathesi siyalalela ke ama-members e-party bese sisiyakuzwa abantu emphakathini kuzuku jikelele, sizwe njalo kuma-stakeholder, ama-teacher, ama-venda, osobhuku, izinduna, yabona ke bonke abantu abahlala endaweni nale ukubana bekhulume. Nxa bekhetha u-MP bekhetha njalo u-council bekhulume njalo ukubana thina ku-PPC sibona ngani ngama engumongameli ngulowo. Yena lowo nxa esebhasile njalo evumelana layo ukubana unominethwe ngabantu, layo lokuvumelana lokubana nje ukhunywa ngabantu uyazimisela ukubana eyakuma emele i-PPC, ebese siyaphabhisayiza ke sihambise ze kubana ayilaba yibo ke abavele ebantwini sesiyenzile ama-process yethu. So uqakatheke kakhulu ukubana sizwe ukhunywa ngabantu.
Ye kambe Ncube, singathi ke kugxile kanganani ebantwini khonoko okukhulunywa ngubaba Siziba?
Ye babuduke, okukhulunywa ngubaba Siziba kugxile kakhulu ebantwini. Siyababonga ukuthi bona njenge-PPC babe ngeyinye yezinhlangano ezisilaleleyo ukuthi sithini, ikakhulu thina sikhangele kuhlangothi lwemathelelele ukuthi khona sibona kusiza umuntu. Indoda eselitshelwa kuthiwa ivoteleni kumbe umama kuthiwa umvoteleni, abantu vele abakufunayo okokuqala yikubambana kwama-political parties wonke inhlangano zakithi, okuyikho kushiwo yi-Freedom Alliance ukuthi khona abantu kababuye kube yi-movement eyi-one, kukhethwe umuntu abafuna kumbe umfundi ukuthi kabamele kube yibo abamkhethayo, kungabuyi bandla elifuna ukwenza into eliyifunayo. Ngibona ngathi kulokho basilalele osiziba lequla la, njalo ngibona ngathi yinto ezasebenza. Uhlupho yikuthi osiziba sebeza kwenza futhi nxa sebesize ebantwini, anti kulabanye babebele ezikhundla bazakwesaba ukuthi kukhethwe umuntu ongaso wesitatha zabo. Yikho lapho engicabanga ukuthi khona-ke uhlelo lwabo lungagquleka amadolo khonapho.
Khonapho-ke Siziba, uyakhuluma Ncube uthi-ke kula labo phela ababamba izikhundla kuna manje bangantsara bethi lokho ukuthi kwenziwe okunyongani lukhetho kuyahlupa liza kubamba njani konke sizizwe
lokho kuzaba nzima ukuba nomuntu ephile isikhundla ngoba leyi phela dube leyi ngiyama citizen so ayi ithene lezi inhlanganiso lapho ukuthi hayi le yafonwa ngo 2099 noma 1948 yeyike ngiyama citizen ilo mnyaka owodwa iqala ngo January ka 2022 so ayila muntu ongathi hayi mina yimi ke ngilesikhundla yimi sengileminyaka eminingi